So we see card descend about VOA in Jebele.
Lingali fuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolosihlanu mhlazi ku 18 Mbimbitho 2022 ngu Chris Dande. Endabeni zethu namhlanje kuqhamuka udlalela esigabeni seMatabeleland South oluqondiswe kulunga le Citizens Coalition for Change unkosazana Thokozile Dube uzancintisa ukuba ngukhansila.
Ngikhosana lami ngolaka bethi phuma khuphi idodi sakho lezi ozifakileyo lapha besitshiye amaposta wona lawo ngakhipha bethi dabula kathesi ngadabula angikhuphela phandle kwegedi khona le kuthe kunjalo khonapho bathi lala phansi angisange ngilale phansi ngabe sengenza kokuthi ngibale ngingabhoda lesibaya.
Amapholisa kobulawayo abopha umama othiswa icala lokuhlwengula umntwanakhe ungumfana oleminyaka eyisithupha.
Ngempela ke yinto ethiwa yisiga le kumbe ngumhlolo kumbe kwedlula umhlolo yisindabaphenduli le impica abadala ngoba akula nto embi engafaniselwa empilweni yomuntu olengqondo ezipheleleyo.
Uhulumende usezaqala uhlelo lokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19 abantu abaningi abagoqela abaleminyaka elithumi lambili. Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amapholisa abikwa esacwayisisa ngodaba lokuthi ilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change unkosazana Thokozile Dube uzancintisa kukhetho lokudinga ukhansela ka-Ward 20 emzingwane uhlukuluzwe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabe bandla leZANU-PF babhidliza impahla emzini wakhe. Lesi sehlakalo sibikwa senzakale kuThange. Unkosazana Dube usichazisele usithandekile emhlanga we-Studio 7 okumehleleyo.
Kwenzakale kanje, ngibe ngihlezi endlini, ngithe ngihlezi endlini ngabona imoto zidlula, ngisizwa abantu behlabile, ngaphonga ukuthi ngabantu abavela ngaphi, bavela kukhampini. Imoto lezi zidlula phambi komuzwane, zaba zithibilika ziphenduka, nxa zisima lapho phambili komuzwane, abantu beyehla ngobuningi babo bengena egedini lami ekhaya, bekhuluma inhlamba emangalisayo, bethethisa kakhulu, kulama-posters ebesiwafakile khonapho esihlahleni, bengena khonapho vele bethwele izingodo, bethwele amatshe, izitina, konke. Ngahle ngavala umnyango masinyane, ngakhiya. Ngithe ngikhiyile khonapho, bafika kuphela bakukhahlela isivalo, bakukhahlela isivalo, bavula bangena. Xa bengena phakathi lapha endlini, beqalisa ukuthi wena uthumela abantu bakho, uthumela abantu bakho lapha. Indawo le, indawo esayithatha ngeZANU le, indawo yeZANU le, lapha kuselendini la. Sifuna i-opposition, asifuni i-opposition. Thina inkomo wahamba kuyalweli, siyalweli ilizwe leli. Wena usulithatha usulithengise emakhiweni. Asifuni opposition la, uthumela abantu bakho la, phansi ukhiphe idodo sakho lezi la, khonapho kuthe kunjalo abanye ngapho, bebhoda, omunye ngapho ubulala ifriji, omunye ngapho uvula amafriji, omunye ngapho uthatha ifoni yaminye, ulalela phansi, isithupha sami kade sikhonapho futhi laso, bethatha futhi behamba laso. Kunjalo khonapho abanye bagcwele umuzi wonke phandle bayabhoda, babhoda lo muzi bavula yonke indawo, izilugwini zenkukhu bayavula, bayatshaya ngezinduku, izilugu zonke bayabhoda, bachaya ngezinduku. Kuthi-ke lapho kulo George Tank khona kulesibambo lesane sokuvala amanzi, uvula amanzi, bavula baqamula balahlele kachana le, basuke baye lapho faka khona engalanini imgani yami ngesambokothi imgani lamapheyili, bachange izinduku bebulala konke njalo. Kuthi ke lapho ke imoto engiyipake khona bebhoda besakhona bethatha isivalo sethenki imoto lapho engithela khona ipetrol bethatha kunjalo. Khonapho lami bengivusana lami ngolaka bethi phuma khuphi idodi sakho lezi ozifakileyo lapha besitshiye amaposta wona lawo ngakhipha bethi dabula kathesi ngadabula angikhuphela phandle kwegedi khona le bathi kukhupha phangisa ngakhupha bathi dabula ngadabula kuthe kunjalo khonapho bathi lala phansi angisange ngilale phansi angisange ngilale phansi sibili ngabe sengenza kokuthi ngibale ngingabhoda lesibaya. Yikho khonapho ukuthi benze ukusuka kwabo babe besuka behamba kuyenzakale kanjalo.
Kodwa wona umkhankaso wakho wokhetho uqhubeka kanjani ungathi ulosekelo yini uyenelisa ukuhlangana labantu njalo kuyathembisa ukuthi unganqoba kulolu khetho kumbe kulezinye ingxaxo phezu kwalokho okwenzakele
umkhankaso wami wokhetho uyaqhubeka kuhle kakhulu ngesabatha yona le siyaba sile launch ukuthi siyaba sibaningi sibili sikhankasa sibili sikhankasa sibili ukuthi sibili iparty yami lami injani iphumeleli wini vele ngizimisele sibili ukuthi hayi iparty yami lami ngifuna iphumeleli wini ngizimisele wona umkhankaso wami sibili le party yami bangisekele usekelo ngilalo olukhulu kakhulu usekelo bangisekela bangisekele ngakho konke khathesi ngikhuluma nje ngikunje ngilaba ngigcinile ekhaya lami bangitshona lami ukuthi kuze kudlule sibili ama-election bangikhangele sibili ukuthi hayi kungabi khona okungayenzakala futhi yikho kukhona khathesi hayi ngigcinakele kuhle sibili hayi yikho okukhona ngalesi sikhathi.
Alo-ke ngunkosazana Thokozile Dube ozancintisa kukhetho lokudinga ukuba ngukhansila kaward 20 eMzingwane emele ibandla le-Citizens Coalition for Change. Kusenjalo isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change esigabeni seMathepeleleni South, uMnumzana Ntando Ndlela uthi bakhathazekile ngokwenzakalayo njalo bahle baphuthuma bayaphathisa unkosazana Dube ebunzimeni akubo.
Into mhlawumbe esuke yethusa abantu laba yabacunula dadewethu ukuthi bebecabanga ukuthi iward 20 yemzingwane yinto engathi inogo area ye-CCC kumbe ye-opposition nje in general. Kodwa babone indlela iqula le-CCC elifike emini libophela amaphepha elijabulele ngayo ngezinye nje izakhamizi eziningi-ningi kuward 20 bethatha amaphepha bekhanya bejabulile into entsha, into enhle abayithakazelela abantu bakaward 20. So osokubanika ingqondo ukuthi ithi bafake futhi ifiye kumbe ukwesaba kukhandidenti umama uMadubu Thokozile. So yinto embi kakhulu eyenzakeleyo. Kodwa into ebesemgcike ukuthi i-CCC, Citizens Coalition for Change, abantu bakaward 20 bakhanye bayayamukela ngendlela emangalisayo lanxa kunokwethusela okungako.
Liyathuthiseka ngendlela amapholisa aphenya ngalo lolu daba, njalo lilobufakazi bani bokuthi abadale lokho ngamalunga ebandla leZANU-PF?
Msakazi, okwakhathesi asikabile isizathu sokuthi amapholisa singasuthiseki ngendlela enze ngayo. Ima umuntu enze kuhle kufuze ubuke ngoba sithe sifika sibachasisela amapholisa esigodini abathatha ngasikhathi masimasinya imoto yabe isikhona bathatha lezikhali sibatshengisa lokuthi hayi ngabantu abavele besilwa laba abavele be-athaka umama njalo bayingozi bathatha lezikhali bagijima baya kusini bayathatha i-statement kumama. So kwakhathesi amapholisa bakithi siyawabuka njalo siyawancoma ngendlela akhanya indaba iyiphethe ngayo. Ukuthi ngabantu bezanu dadewethu kakufihlwa ngoba ngabantu iningi labo abaziyo yena laye umama uThokozile ngaba ngomakhelwane bakhe avele ephila la bekwathi unazibani usazibani uvele ngezana ade bengafike bezele bengasonto ukuthi bakwenza becathile bakwenze nje imgceki kuyikuthi bathemba ukuthi bona hayi ngabezana. So asonto ekuthiwa yimfihlo yinto nje eyazakala ukudanisa kakhulu unxa umuntu engaba lesibindi ukuthi aye athaka umakhelwane wakhe abacelelana ithukela ngenxa yezepolitiki kuyasidanisa kakhulu njalo besingakukhangelelanga kithi lapha eMathepeleleni South ukuthi ngabe ibehavior enjalo iyenzakala ngensuku zanamhlanje. Abantu bakhona indawo yakhona sisi wami dadewethu i-resettlement area most of iward 20 lapha. So abantu bakhona baleyi ingqondo nje ukuthi hayi iZANU-PF yiyokufuze ibe khona mhlawumbe omunye umuntu olomunye umbono othile leZANU-PF akufuzanga ahlale kuleyo ndawo bavele bahlala bemethusele umama umuntu uzaxothwa yena emapulazini lapha ngokuzinikela kwakho ukuthi ube yi-candidate we-MTC we-CCC so kube yinto sibile embi kakhulu.
UMnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change esigabeni seMathepeleleni South. Kusenjalo isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change unkosazana Fatrai Mahere kuthaza abantu ukuthi bagqoke izembatho ezilombala olithanga ngendlela yokutshengisela besola ukubotshwa komlandeli waleli bandla. UMnumzana Godfrey Karembera wazakala ngokuthi ngumathi baba weshanduko amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights athi uMnumzana Shanduko utshaywe kakhulu walimala esetheswa icala lokuletha ukungahlaliseki emphakathini i-disorderly conduct. UMatsibaba weShanduko wazakala ngokugqoka isembatho eside njengompostoli kodwa esilombala olithanga njalo uvame ukubonakala elomqwayi emhlanganweni yamarali aleli bandla. Uthakazelelwa ngabantu abaningi kakhulu. Abakhokheli bamabandla ezombusazwe sebekhuthaze ukuthi abantu bakhankase ngokuthula kungelahlakela. Babalisa umholi weZANU-PF umongameli Emmerson Mnangagwa nomsekeli wakhe uMnumzana Constantine Chiwenga, umkhokheli we-MDCT uMnumzana Douglas Monzora kanye nomkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa. Kusihlakalo esiyeuZulu ekhuza uMhlola, amapholisa akoBulawayo athi abophe umama oleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu 30 uyetheswa icala lokudlwengula umntwana wakhe oleminyaka yesithupha. Amapholisa athi umama lo waya emacansini lengane yakhe engumfanyana kaningi kusukela ngoZibandlela kuze kufike emhla ziku-13 kulinyanga. Ukhangelelwe kumiswa emthethwandaba yiloba isiphi isikhathi. Isehlakalo lesi sithiye abaningi besithi le kungaba imisebenzi yobuthakathi. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomfundisi Thandeko Zindimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngempela ke yinto ethiwa yisiga le, kumbe umhlolo, kumbe kwedlula umhlolo, yinsindabaphenduli le impica abadala. Ngoba akulanto enje engafaniselwa empilweni yomuntu olengqondo ezipheleleyo. Mina ngombono wami ngibona ngathi into le ibonisa ukungaphili kahle ekhanda lalo umama. Ngibona ngathi sibili kahle kahle uyazigulela. Nxa engaguli ule demoni eledlule likaSathane uqobo lwakhe. Ngoba akulanto enje engenzakala. Abantu bangawukhuza uMhlola kodwa lokawukhuzeki ngoba kwedlula uMhlola. Hayi, ngokunye nje lakho kubonisa ukuthi nxa kulezinto ezinje ezenzakalayo umhlaba usuwonakele. Umhlaba ngaze ngitsho lokuthi ubolile, umhlaba uvele kawusekho. Sekungezinye nje zezinto esizikhangelayo sithule ngoba okukhula kula mkhosi.
Lu mama ngaba ekhulelwe yimizwa yenyama yini kumbe kulemithi phakathi njengokutsho kwabanye?
Hayi, okwemizwa nyala, hayi ngiyalandula. Kungaze kube yimizwa leyo, ngabe kumbe sithi xa kuyimizwa uhambe wahudulana lo mfana wenkomo njengoba usedorobheni umbe nje okunye okumasaka okubezedlulela phandle wakuqila ukuthi kwenze lokhu okuyabe kufunwa inyama yakhe. Hayi, uthi imizwa nyala kulato enjalo. Sinazi njalo kwemithi ngobana abantu abenza lezi zinto zemithi benza izinto ezimangalisayo. Angithi lokhu kuyafana lokubulala nje. Sasizwe kuthiwa nxa abanye batshelwa zinyanga zabo ukuthi nxa umuntu efuna ukunotha kumele enze lokhu lalokhu, abanye njalo sizothiwa babe bephuphile ukuthi nxa befuna ukuphumelela kumbe befuna ulutho thize kabenze okunjengalokhu. Iye engxenye lakho kungaba lokho, engxenye kungaba khona nyana, kodwa hayi, ngiyabuyela kwelokuqala. Uphambene uyagula, lokuyamthonisisa nje kuyabe kuzama ukuthi bamvulele indlela yokuthi ayezihlalela ngale ku-23rd Avenue Asylum engutsheni. Nxa kungumuthi vele lakhona umele aye khona ngale, ngoba yiyo indawo yakhe. Ayisiyo ndawo yomuntu opheleleyo njalo ongumama omzali wabantwana. Kusele nje khona ukuthi akuchume ukufanyana kwakhe lokhu, akupheke akudle inyama ngumthakathi.
Lo-ke umfundisi Thandeko Zindimkandla ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseGwanda. ukuthi kusukela ngeviki ezayo ngoMvulo uzasungula uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 ngezinga laphezulu. Abazahlatshwa phansi kohlelo lolu kugoqela abaleminyaka elishumi nambili. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphume emhlanganweni lentatha lezindaba owenziwa maviyo onke ngemva kokuhlangana kwedale labaphathintambo elekhabhinethi. Lombiko wethulwe ngumphathintambo wokulondolozwa kwemvelo, uguquka komkhathi kanye lezokwethekelelana umnumzana Mangaliso Mdlovu emele umphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa.
The government is appealing to all Zimbabweans to take the COVID-19 pandemic seriously and as such are required to continue.
Uhulumende ucela uZulu ukuba angaze aluthatha lula lolu bhubhane lwe-COVID-19 njalo aqhubekele phambili elandela lezo ziqondiso ezabekwa ngabenhlanganiso ye-World Health Organization iwu kanye lezabekwa nguhulumende ezigoqela ukugqoka lawo mamaski ngendlela eyiyo, lokugeza izandla sikhathi sonke kanye lokungasondelelani eduze.
Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni eyeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Stanford Nyatsanza ulandisa kabanzi ngasebe kunanzelele edabeni lwenhlelo eziqhutshwa nguhulumende ekumelaneni le-COVID-19.
We expect a situation whereby the health sector in the context of the COVID-19 pandemic.
Sikhangelele ukuthi luqakathekiswe uhlangothi lwezempilakahle kakhulukazi ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Litholise imali eyanelayo njengalokhu okwavunyelwana kwisivumelwano se-Abuja Declaration.
Omunye wabalwela ilungelo lenhlalakahle yabantu umnumzana Charles Nyoni uthi kusobala ukuba uhulumende akaqakathekisi kangako umsebenzi wempilakahle yezizalwane zakhe.
Le into nje ebuhlungu kakhulu njalo etshengisayo ukuthi ama priorities ethu lo hulumende akamisekanga kakuhle, okukhuthazwayo ukuthi uhulumende kumele azikhangele ukuthi kuyini abakuqakathekisayo. Kuqakathekiswa izinto ezingelangqondo nezinto ezingancediyo, izinto ezingasiziyo ukuthi ilizwe likhutheke lihambelele phambili endabeni ezokuba nempilakahle kaZulu.
Osekuvezwa nguhulumende kuza ngesikhathi lilokhe lingathakazelelwa kangako elizweni ijekiseni lokuzivikela ele-COVID-19 vaccine. Kunje kulabedlula izigidi ezintathu 3,435,409 kuphela asebethe bahlatshwa wonke amajekiseni adingakalayo ukuzivikela kubhubhane lolu ekutshoneni kwelanga la izolo. Ikanti uhulumende wayekhangelele ukuba uza kube esehlabe abafika izigidi ezilichumi 10 million loba isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% kusiyaphela inyanga kampalakazi nyakenye ukuze kuthiwe uZulu uvikelekile kulolu bhubhane i-head immunity ngesiNgisi okungasafezekanga lokho njengokuhlela kwakhe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Manje sengilithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu umbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani ku-Studio 7, salibonani, ngiyabingelela, ngibingelela abasakazi, ngibingelela abalaleli, ngithili njani bakithi. Mina ngilesimanga kodwa selizwe lakithi ukuthi uMnangagwa uyakuzwa yini khonokho okwenzakalayo khonapha e-South Africa. Mina ngiseGoli. Uyakuzwa abantu bayaxotshela amazwe wonke abantu beZimbabwe ukuthi kati kungeneni sisuka lapha sisiye emakhaya uza sithini njengoba ilizwe lakithi lihleleli nje zihlobo zami. Angazi kumbe wona amavota azasilungisela kodwa kunini kuvotwa vele kungalanto etshintshayo. Ake sicabangele ubaba lo siyahlupheka e-South Africa, siyahlupheka kakhulu. Akake zame impela ukuthi avuse ilizwe lakithi lathi sikhanye siziqhenya ngelizwe lakithi.
I'm going to go to the hospital. ngamile ngomu sinibingelela lile sakazela emsakazweni omuhle kakhulu ngokudlalo kweqiniso elami ngizifate ngokuthi yamishakale ngibingelela kunalapha ngibingelela emsakazweni ngibingelela nami ngicela ukuthi ngifike kini emsakazweni ukuthi sifakale lapho kukhona ngiyabonga ngiyabonga ngithenzele
linjani basakazi bakaStudio 7 labalaleli hayi thina apha siyaphila siyalibonga ihlelele isiphazona basakazi kanti nani balaleli siyalibonga futhi lehlelo elizincedisa kuStudio 7 siphana namacebo siyabonga kulokho siyalibingelela nje lonke balaleli siphilani ngenkosi ukhuluma lapha ngoJengene ekuhole andamaphisa
salibonani 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 balaleli boStudio 7 kuVOA Ndebele hayi lami ngithi ngibulise ngibulisa abakhethi igama nginguwanda mphuma laphana eBlank hayi lami ngithi mphawule ngendaba lezi zamaqembu qembu aseZimbabwe lezi abaphazamisa abantu bayasiphazamisa labo abantu labo beleke benza amaqembu qembu abomunzora labo nabo Thokozani Khuphi waphazamisa abantu kwayena yena uNelson Chamisa lo angiyiboni mina into azayenza ayikho into azoyenza izinto ziyaphelela kuwe ziyaphelela kuyizano kuphela lo ukuthi vele nje uChamisa ngatshintsha into angeke ezithini ngoba ukuyina vele into angeke azayibone umgabe wafa umgabe wathi uma esezokufa wakhuluma ukuthi yena wagcina ukuwina ngo-1980 so manje into ezayenza ukuthi izane itshintshe iphume yini khonoku ababe kwenza kuyabe sekuphelele kubakhuluka beyenze khonoku like manje njengoba kuthiwa kwatholakala abantu abangu-300 abale minyaka engaphezu kwa-100 yinto bani le thina esingayaziyo igama lami nginguwanda mphuma laphana eplumbi ngihlezi kule South Africa.
Sanibonani balaleli beStudio 7. Hayi ngiyabonga lami ukuthi Paul Bitame ngizwa ubaba uchuma laphana esithi abanye abazomba ngazo uma bekhuluma kumarali yabo embuthwaneni yabo bathi bona uma bengawina bazaletha amakhiwa baleli basebenzisa i-foreign currency yes dot so ke okumangalisayo kathi khonapho kuyini njengoba khathesi ungangena izitolo uyathola kubhalwe ngawo yona leyo mali yezitolo esingalayo kungcono nxa besibayasebenzisa izitolo ngoba sebe sesilayo sivele usukuyithwele usiyathenga ngayo khathesi bona uhulumende okhona ucharja nge-yezitolo izitolo zonke zicharja ngama-yezitolo kodwa asilayo sinike u-RTGS osokwenza thina sihlupheke ngoba ma ususiyathenga baqala ba-crosslate ukuthi amandla e-yezitolo namandla i-RTGS anganani susalungela lutho ngokwesibili ukuthi
amazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Umongameli Vladimir Putin wakwele Russia ubikwa elolonga ibutho elibanzi elibalisa amasotsha omkhumbi ukuyahlasela ele-Ukraine lapho okulempi khona. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7.
UBiden wenze lokhu izolo kulandela isicelo sikamongameli wakwele-Ukraine uMnumzana Volodymyr Zelensky wethule umbiko oqakathekileyo edalele i-US Congress. UBiden uthi ilizwe lakhe lizanika ele-Ukraine imibhobho egoqela eyokudubula indizamtshina zaole Russia ezibomba mahlayana kulelo lizwe. UMnumzana Mozi Dube olandela ukwenzakala kwele Ukraine uthi uBiden uzwela abantu bakwele Ukraine.
Ngesimo esinje akula ngenye indlela ngoba la Ukraine yahlaselwa so la ukuthi besonge izandla akula ngendlela kumele la Ukraine ma isikhathi khona akuliwe ngoba manje ukuthi uKhulu sami sokwehlule
unuzana Nhlanhla Moses Ncube okuhlanganiso ye Freedom Alliance uthi kukhangelwe ukuba ukulwisana kwamazwe la kuzaqhubekela phambili ngamandla
ukuncedisa ngezikhali okwenziwa nguBiden kuyindlela yokuthi njengoba ekhalile upresident we Ukraine ukuthi ufuna usizo okwakuqala kungabe kuyikutshengisa ukuthi athi khona sime lawe kodwa kumthelela wakho ukuthi impilo iza kuba impi enkulu okwamagama ezathatha isikhathi futhi ukuthi iphele ngoba ilakho futhi ukuthi ngacina isisiba le guerrilla warfare of some sort okuzaba nzima ukuthi iphele masinyane njalo kungenzeka ukuthi ke uBiden njengomkhokheli welizwe likhulu eliyimelika kulabanye futhi abangani abazafuna labo ukuthi bathi sime lawe Biden so yikukhula kwenti lokho kuyinto ke enzima kakhulu
lokusekelwa ngumnumzana Joseph Juma okubanja lezano PF
umongameli weAmerica umnumzana uJoe Biden utshengisa ukunganaki kwezinto ezenzakalayo kwamanye amazwe ungathi ubona amazwe ethobelene kanje ubona sokubulawana kanje wena ube nguwo okhwezelayo uyabusuke ngumuntu onjani ngabe engumuntu ozwayo umuntu ozwisisayo ngabe uba ngumlamulankunzi hhayi umuntu ofuna ukukhwezela ngokuthi usesiba izikhali abanye olunye uhlangothi ukezelulwise olunye uhlangothi lokho yikho okutshengisa ngempela ubana vele i-America nangokwayo idla vele ngokudlwangudlwanga obenzakalayo emazweni athiyethiyeneyo sikubonile kusenzakala e-Iraq sikubonile kusenzakala e-Libya siyakubona kusenzakala e-Afghanistan kwenzakala e-Israel nasema-Palestinians kwenzakala indawo eziningi kakhulu bekwenza khonokho ngoba bazuza inzuzo ngokulwa kwabantu bona babona kuyi-industry egcweleyo babona imali nxa kusiba lento ezinje noma thina sibona igazi lichitheka sibona ukulahlekelwa imphefumulo bona bazibonela imali nje qha ngoba ngabe ngumuntu ozayo umuntu olozelo ngabe uba ngumlamulankunzi ngabe uyahamba phakathi kwe-Ukraine ne-Russia athi mayuyo ayikhumisane umlota athi ubana aphe abantu izikhali
bakhala njalo ngokuzakwenzakala kuzizalwane zeZimbabwe ezifunda kwele Ukraine esezibalekile kulelo lizwe uNcube uthi abafundi laba sebephelelwe ngumphako
kuyatshengisa ukuthi iphupho labo lingabe selitshabalele ngoba lapho kuzaze kulunge khona ngendlela eyokuthi impi ungayibona ipakwa ngalindlela ipakwa kufakwa izikhali kusho ukuthi ngikhona kuzaliwa kuzaba isikhathi eside akwandanga ukuthi impi ingaliwa nje ngayona le ndlela sokufakwa izikhali iphelelula
okwamanje uhulumende kaPutin ubhomba ngamandla emadolobheni athiyeneyo kwele Ukraine njalo uthi ibutho lakhe elisebenzisa imikhumbi ethola imibhobho emikhulu sokumele lisuke duzane lakwele Japan liye kulwandle lweBlack Sea duzane lakwele Ukraine umnumzana Lloyd Austin okukhela uhlangothi lwezomvikela kwele Melika ukwele Slovakia namuhla lapho obonisana khona lamanye amalunga e-NATO indlela zokulisana loPutin ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoKip Stube
isikhathi asisavume ukuthi sikhulule sisonke kodwa singabe sibanikazi esikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebesilazo kuqhamuka uhlayela esigabeni seMathebeleland South oluqondiswe ulunga le-Citizens Coalition for Change unkosazana Thokozile Dube amapholisa kobulawayo wabopha umama wethiswa icala lokudlwengulwa umntwanakhe oleminyaka eyisithupha silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voanevele.com.